Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyangumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees
ungananzelela intatha izindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le abayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intatheli zindaba zeZimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxanje uhulumente esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zase-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Ngakolunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lendingeko ezigoqela ama-uniform lengwalo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni yama-Gumated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi ababalisi abala mali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo. Ababalisi bathi bafuna ukuhlawula amakhulu amahlanu alamachumi amane amadola emelika i-$540. Umkhokheli weATUZ umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba leNews Day ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhadalela abantwana bababalisi ama-school fees. Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxe lomzali oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyangumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe amayembe amajezi njengoba kunje kwisikhathi somqando wonke khonoko kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo bafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunde ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko okuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport lawo sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelileyo i-diesel ipetroli bikubo $1.60 kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma khona phana emalini ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubeke lokhu ziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emnkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engagcinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha, kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu. Kodwa-ke nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo kungabe kuyimkambo lemnyama leyensitha ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu sibeke kuleliyani izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke loyo abephethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphonge ukuxegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehle yehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphongeuntengantenga nje nxa siyiqatanisa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olweWorld Press Freedom Day. Ezinye zikhala ngokuthi uhulumende ulokhe ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba eyazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena oke wathwaliswa nzima ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngempelasonto befuna ukumdathela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Paradza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathi ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akula ngqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa la, esaqalela oSouth Africa, saqalela oZambia, bonke laba sebele ama television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli izindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Unganzelela intathelizindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. U-Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intathelizindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho osolutshintshile. Uhulumende ukhona lokhu engafuni ukuthi intathelizindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona. Lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imsakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengacina bengasabafuni, sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intathelizindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba, liphephandaba, i-radio station, ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocela lizobhala ukuthi lifuna i-television station, yiwumthetho okhona. Enyikela ukusho njalo ukutsho ukuthi sisabelokhe sile 1 television station yethu i-ZBC ukumbi sile 2 lejive lesingakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intathelizindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokubosha kwentathelizindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokheli we-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMogale Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izanu yasi siba leqinga lokuthi kungcono sichise indlu uma sifuna ukubulala igundwane. Lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize ama company industry le commerce lemsebenzi eminingi ama mines lendawo eziningi okulinywa khona lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswele abantu kakhulu kobulawayo edikulengcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusizela amakhampani, amakhampani amanye asuswa aya eHarare, amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngamasosha, ngama self-employed people, private individuals abathengisayo khothama. Ngalokho labo bonaba abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeqachile, sebeziqhatha, abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu ba retrenchwa, baxotha imisebenzi, bathi bayabuya bafica amafirms evaliwe, bathi baye ema-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, liqinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo, or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi izano vele sisesaba isithunzi sayo. Ngibonile izolo ku-ZBC ubaba uMnangagwa representative kanti abantu bahola nothing bazingqoqo zomlomo ikho ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantu abesikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli edesebekanya ngani yibo amaqhawe abasebenzi siyabonga amahlaba ezulu lonke elithegwaqa lezwa ispeech sezcitu ispeech leso ngokubona kwethu desiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi silandelwe
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le triple C seli kubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla leZANU PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. iNews Zimbabwe ithi abasakhulayo beZANU PF kanye lamapolisa batshaye amalunga eTRIPC ekade ekhankasela ukhetho lwama-by-elections ku-Ward 7 eHarare izolo. I-Chronicle ibika ukuba uhulumende uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle ikakhulu ke abangani bami bonke abaselupani ebayithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi usabheki kade nguchairman khonapha emchibini Adventist Primary School. Hawu bakithi kufawula amahloni kufawula isithunzi sokunyama Satan umubi kungasenani ihlobo zami ngegama likaJesu. uNkulunkulu kasiduduze sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza bensathi ke mina abantu abanenge asiregister nini ngobuningi kuthaza umakhelwane wakho umntana wakho isihlobo sakho siregister nini sizame ukufakela iCCC izandla ubaba uChamisa nguye okhanya legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo iZANU PF has failed this country for 42 years bebusa bengalama policies okuridima economy kanti sisele amabhenki anganiki iprofit lekela ukubona bona ukuthi ibhenki ayiniki iprofit amabhenki uyasecharger uzulu amabhenki yomela anika abantu iprofit i-industry le-banking sector ngumuntu lo mza wakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke ele good governance yesifuna yiwe yethu ele bad governance ngeka Satan esingayifuniyo ngiyabonga
Sanibona ku-Studio 7, sanibona ku-Studio 7, nokhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuphawula kancane nje, lana ngikhona ngikwaZulu Natal, endaweni bathi kusenqotho, hey, sibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona khona, abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi. Bafuna siya kwela kithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia. Wonke umuntu ongasozi umSouth African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali, okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu besizwe simnyama zadubeka singa pasikezani bani benkosi lalibona into enhle bazali bafowethu nani lonke levotela yona iZANU PF yona lebulalelizwe ibona into enhle na yebo singapha ngasemazweni akwabanye abantu kodwa sizofisa ukubuyela ekhaya thina ukuthi silaphi siyobona ukuthi sinjani sikhulume sisekhaya kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota sizovota sizovotela bani mina ngokufisa kwami ngifisa ngathi ngalelizwe lesiZimbabwe lihle livele linikeze izadla zabelungu liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith izinto zakhona bezingani ziyakhanya ziyacaca hayi ngiyabonga ku Studio 7
sevenzi zethu ezinhle zisebenzela smart sesithokoze lati livuka njani lichone njani futhi lonke nje abasakazi bestudio 7 embathanda kakhulu ngayo uthiwa futhi sengayengababo kwena khathakazembabo kwena embathanda kuphela ngokusinika indaba ezihlozi ezihle kangaka kake ngiyendabeni le eyamapholisa leyi lezimota lezi ezithwala abantu ngifuke endabeni yamapholisa ezimota ezithwala abantu imota ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu abantu bazakhala beze bethule ezilongo kulomthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela okuyinto khonoko ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva but sengalimala isengayekela ukudrayiva ngathi singisihlalele kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizela ngabe emshikashika lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika kodwa ke into engangiyinanzelela amadrayiva amaningi lapha eZimbabwe kalama license amapholisa abakwazi bekuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrayiva amakhombi lapha kabalama license vele and bayakwazi so mistake ukuthi badrayive bengalama license abafana laba badrayive ama license awo imali yokubhadala udize emapholiseni bagcwala kuma roadblock abakwazi kuyadli kule dlelo khona kungaladlelwa ngike begcwala ku roadblock yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokho
Yebo, madoda kithi ka Studio 7 njani ngaphesheya kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezimzimu beyilayela nje izikhathi ezezimzimu ikhuluma ngabantu abatshontsha izinkomo anembali siyatshontshelwa sibili odonki laba pombuzi laba siyatshontshelwa zi abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezizinto ezinkomo ezidonki ukuze umuntu ethi khona hayi ngihambe emaphoyiseni athekwane izigcine okwesikhathi esinganani nokuzigcinile zidingiswa ngayo kuze abanikazi abazidingayo bezibone phela yona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yumbuzo engilawo ngangithi khona ngani uhulumeni njengobanakathi esisula amabrenda lawa kancedise ngoba imisele yathe simbathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio la kuma-TV ngoba ezinye idongo ngoba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kwesabeka idongo ezinye othola idongo indala isivuza igazi sisuku hawu kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abakudala ikho babe right abakudala ikwazi ukwenza i-after magic ngani yesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hayi ngiyabonga
salubonani lonke kustudio 7 amagumba manomhlaba oluyingelelayo Mike Sibanda hayi ngiyabonga konke bonke abasakazi nje lonke basakazi ngabonga labantu abalethi imbono nje hayi siyayibonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela abalungelelanayo emafonini kanti umuntu mangumlungelela uya hayi ngalafoni wakhuluma layo komakhelwane kumbe njani lokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ungathi le topic eyi-1 every time kulo baba lo odlalithi singasivoteli MDC so mina uyangixaka ngoba vele kubusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silitshwana kakhulu kodwa uRamaphosa olivenda uyabusa ngaye e-South Africa engicabanga ukuthi labantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi kula mavenda onalawo akhona kodwa kukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe vele busa ngamashona namashona until end of the world angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe i-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi owetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uzakwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphephe liphandle. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ukuba ngunkosikazi kamongameli bawubiza ngokuthi ungu-first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa ngu-Joe Biden laphana into enhle, into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye izikhathi ezinzimpi eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama. Ngithemba ukuthi khona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubarrel yemachine gun, kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zaseUkraine lezi zisemazweni afana laboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta, njengoba sisazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazimisela langa ngaso ukuthi licwele iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo liyabe size lezinye inhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze. Kodwa ukuba khona kwempilo kuye kwenza ukuthi udisturb inhlelo eziningi omama ezivame ukubabona bezenza, njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho-ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle, njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu kujwayele ukuthi uqine kakhulu nxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo-first lady la ukuthi akahambe ayefake isondo lakhe akwenze kube lohlonze ukwenzela ukuthi bengazizwa bebodwa belahlekile.
Iyona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babunkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona, ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature, yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani. Osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine seyahamba yasejuswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa, okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcikeni, njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo, ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane. Okuyinto efana nalesi ake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zayahambisa eCuba. Kodwa-ke iMelika ikashana kakhulu kule Cuba, kodwa-ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenza njalo bazahamba bayayihlasela. Kodwa-ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho, kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu, njalo impi iyona izinto eziningi, njalo impi njengokuthi sibona ilizwe lase-Ukraine ngendlela lidilike ngayo, lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi, kodwa-ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziya zivumelwano okwavela kwavunyelwana ngazo, okungasozivumelwano esiyabe siqala kathesi okuyisivumelwano savela savunyelwana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelwano ezakwenza ukuthi impilo iyiphele. Okuyinto engibona ukuthi nxa kunga i-pride nje abantu bengakhipha i-pride, ngibona ngathi kungabe yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla, abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. kuti abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama school fees. Kunanzwa usuku lwe Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zeUkraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.